ekhuluma lentatha lezindaba eHarare namuhla usikhala yena ophume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili uthe inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ojonge ukugqugquzela ukususwa kwebandla lezanupf embusweni ukuze kungene uhulumende oqakathekisa intando kazulu usikhala uthe ekuqhubeni lumzabalazo uzalalela imibono kazulu njengalokhu okwenzakala ngesikhathi kubunjwa ibandla le-mdc ngomnyaka ka-1999
We are not here to pronounce the emergence of a political organization, but a broad-based mass democratic movement for everyone in advancement of the mass democratic struggle.
Asikho lapha ukuthi ukuba kuzwa kuba lebandla lezombusazwe elitsha, kodwa iqula lethu elizalwela umbuso wentando kaZulu, sisenzela uZulu wonke weZimbabwe.
Usikhala walile ukutsho ukuba inhlanganiso le izabizwa ithiwani, kodwa uthe bazaphuma ijumo besiya ebantwini. Phansi kohlelo abalubiza ngokuthi i-Democratic Conservative Convention besiyakhulumisana nalabatsha abafundi abaphila ngokuthengisa abalwa impi yenkululeko loZulu nje jikelele bebonisana ukuthi bangawuqhuba njani umzabalazo wokukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. Umnumzana Sikhala ufisele inhlanhla labo abafuna ukuqhubeka bephansi kwebandla le-CCC lona athi seliyisidumbu kodwa kazange atsho ukuba uzasebenza yini lo mnumzane Nelson Chamisa osanda kukhalala leli bandla esithi selangenwa zimpehlane. Abanye abacubungula ezombusazwe bathi kuza kuba nzima ukuba usikhala asebenze yedwa engela Chamisa yena abathi uthandwa ngabantu abaningi. Omunye wabahlaziyi laba ngumnumzana kula kwashe Zulu yena othi kumele usikhala abambane labanye.
UJob Sikhala ngeke akwenelise lokhu asekwenzile ngoba ucabanga ukuthi na ulabantu kanti bona abantu hhatshi abantu bebesympathize laye ngendaba yokuthi ebe ngumuntu we-CCC.
Kodwa umnumzana yebhejamuka owebandla le-People's Unity Party uthi usikhala wenza kuhle ngoba efuna ukuqala indlela entsha yokulwisana leZANU-PF.
IZANU-PF yayicabanga ukuthi ukufaka kwayo uJob Sikhala ejele iyamqeda amandla. Kodwa iZANU-PF ukubona kwami ayiphumelelanga.
Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi uSikhala kumele aphumule le muli yakhe njengomuntu osanda kuvela ejele. Umnumzana Mabutho Moyo ilunga leZANU-PF Central Committee uthi usikhala njengabo bonke abaphikisayo akasoze enelise ukumelana nebandla elibusayo.
iZANU-PF ngabantu kuyabe kungaqali ngaye bakuzamilo Thwakirayi bakuzamilo Chamisa ukuphikisana labantu kodwa nxa uphikisana labantu ngeke unqobe.
Emhlanganweni wanamhlanje usikhala obephahlwe ngabasekeli bakhe abathi umnumzana Comfort Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement lomkhokheli webandla leDemocratic Party umnumzana Uraraya Izembe. Abanye abakade besemhlanganweni lo bagoqela abezigodlo zabameli bamazwe abalisa iCanada, Sweden, leNetherlands, eZimbabwe kanye lowake waba umgcini sihlalo weMDC umnumzana Morgan Komichi. Usikhala wabotshwa eshtungizwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela eNyatsime lapho akhuluma khona kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali. Wancitshwa ithuba lokukhululwa ngebail okweminyaka phose emibili 1 year 7 months waze wakhululwa kunsukana ezedluleyo ngemva kokuba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe kulandela ukudliwa kwakhe licala. Izolo utholakale elelinye njalo icala lokuqamba amanga enkundleni yeFacebook njalo uza kugwetshwa ngomvulo kuviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.